Loku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani mthakazi omuhle linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina ngiyaphila ngapha kule Brandfisher eJohannesburg. Hayi kuthaza nje wonke umuntu esindebeleni nje wonke umuntu eMatweland leMidland sitalwa singasupporta phela umthwakazi supporte phela umqondisi moyo ngoba mina mbonani ngumuntu obuya ngeqiniso esindebeleni ngoba mina kambona ukuthi kunomuntu waseMashonaland ongafotela umuntu wasesindebeleni njalo wolabanye abesindebeleni abathi thina silobandlululo kodwa hayi mina ngithi thina silabandlululo ubandlululo luqala ngabo abantu besihlonile umuntu esindebeleni mayengakuboni lokho hayi usesemuva usavalekile amehlo amehlo akhe kakavaleki yena kabonti abantu besishoneni yibo abasibandlulula kudala ngokungathi akhanyela manje since 1980 kubusa umuntu waseshoneni vele abantu besindebeleni babafake emuva vele bahlala besemuva noma wazokhayela izindawo zalezo eziqakathekileyo khonale kumaminista vele kuthola kuyibo abantu beshoneni abakhokheleyo so hayi ubaba umqondisi nambona ngani ubuya ngokuzovula amandebele amehlo ukuthi babone kumele sizivuse lathi sizimele njengesizwe sikamthwakazi hayi ngiyabonga mthwakazi omuhle
livuka njani livuka njani ngamastudio 7 yizo zonke izindawo zelizwe sithi hayi bo siyabezwa impela abebandla lezalpf kulomhlangano obizwe ngupresident emelika uJoe Biden bekhala bethi bona kabanandaba kufanele bengabi nendaba ngani ngoba bona bayadla basutha lama bengathi bona kabanandaba kufanele bekutsho lokho bezama ukuvala inhloni zabo ukuthi vele bona bangabantu ababi emphakathini osokuzo sukwaziwa ngumhlaba wonke jikelele ukuthi hayi vele kuyabe kufana lokuthi ugezise ingulube ukwazi ukuthi izophinda ibuyele edakeni so isidingo sokuthi uyigezise vele siyabe singekho kufanele vele sivele iyeke yikho lokho abakwenzileyo siyabeza impela bathi eZimbabwe uhamba kahle akulanto ehamba kahle ngoba bona betheswa izijeziso zenotho yakhala ngama-sanction imihla ngamalanga kanti ke bona ama-sanction lawo bathi kawasuswe okokuqala kufanele bona njengebandla le-ZANU-PF ama-sanction bewasuse kuqala kubantwana bonke beZimbabwe abayethesa abantwana beZimbabwe kathesi ama-taxi eZimbabwe kawasebenzi kusebenza ozuqu nama-sanction nalana abafakela abantu sebephila nzima nezingane zabo emakhaya kanti ke babethenge amateksi ukuthi wazaphisa imuli kodwa lawo mateksi asasebenzi izijeziso zona ziyana
salibonani salibonani kustudio 7 mina ngumama ohlala emapilisa ngiyacela bakithi ngiyacela njengoba sokulimodelikhifu i-corona le siyayizwa silikhona kodwa sicela bakithi livule amabhoda abantu babethu bezosibona hamba abantu babethu sizazinesifo ebengasibonanga ngendaba ye-corona siyacela uhulumende we-South Africa lohulumende wasezimbabwe libavulele bakithi libavulele kambe nxa ezabuya athi suke e-SHM umsebenzi for a week abuye ahlale ku-quarantine 14 days anti uyathola umsebenzi usuphelele siyacela bakithi siyacela sicela lisisize bakithi sesibakhanuka labantu ababo babafuna ukubabona
Ustudio 7 salibonani lonke basakazi siyalithanda ngenews zenu ezimnandi kangaka ngithi ngike ngikhulume ngabantu bakithi emandebeleni abantu bakithi emandebeleni badingani kuzanu badinga lokhu bangeniswa ikunoda abafuna ukunoda kuphela babona ukubana umsebenzi wokulwela ilungelo loluntu zima bazafa bengadlanga izimali lezi zokukhwabanisa ezobumenemene bangena ke kuzanu ogawula abagani kalula abasakwazi kibo qondisa moyo sikhokhele ndoda sisifone okuningi lapha kithi hayi kayiqunywa izimbabwe ngangeqiniso kubhaliwe ngiyanda ukuthi ungcwele la kawuphumile ube sobala thina umntokazi sizimele sodwa sibusa umbuso uhulumende wabantu ngabantu ilungelo loluntu lihlonishwe hayi lokho esikubonayo ilizwe salilwela kodwa kwakusacaci usmith lisho kungani wayengcono ngoba sasinathi ikhokhi ye-5 cent ngiyabonga phikani emsakazweni wenu
sanibonani sanibonani abantu bakithi kinjani ngezindawo ngezindawo kodwa siyahlupheka abantu besindebeleni loba abantu besayala nje bethu bandlulula ubandlululo kodwa kula muntu ongawuboniyo ubunzima abantu ababhekane lawo abantu bakithi bayahlukunyezwa bayathathelwa izimali abantu besindebeleni bayathwele nzima ungabhekisa ama-road block yonke indawo amashona wodwa ukuze umtethi ubandlulule ubandlulule ubona kuyibo abagcweleyo abaqhathwa ngamashona kuphela ezindleleni lapha yibo bodwa sengiyinto eyenzakala ebhodi ebhambathe ebutswana ibhambathe laphana island isi-out of order leya nto leyana laba abantu abasafuni ukubona umuntu evele egoli amaphoyisa lamasosha kubonakala nje uvele egoli kumele ubanikeze imali ukubona nje ungawonanga ngokuba uvele egoli singazi kibo laba suka khona eharali ukuthi bayenza yini le nto le abayenza kithi esindebeleni kube ngabafowethu laba abalayisha impahla bathwaliswa nzima ukudeclaye impahla umuntu uzichajela nje echaja nje bheke eceleni kulabo abantu basebenza nzima abantu badonsa nzima abantu bazamela imuli zabo bazamela imuli zabo abantu siyacela mpela i-corruption liyana ukuthi kuyenziwa iplani ngayo hayi qiniso kumele kwenziwa iplani mpela ngoba le nto i-out of order le abantu basebenza nzima abantu bayesiyambona imuli zabo not ukuthi sifake amasosha namaphoyisa kamnanga kwakubhajethi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318.